Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ona mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 18 kuLwezi 2022 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkantolo kamantshi namuhla yehluleke ukuhluza isicelo sesiphathamandla sebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yebheyili ngoba amandla kagetsi ebengekho. Uzulu weZimbabwe uthukuthele phezu kwesehlakalo sokudlwengulwa komntwana oleminyaka eyisishiyangalombili 8 osezithwele njalo osesalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Abanye ababambana lebutho esitaladeni ngosuku lwanamuhla ngo-2017 bejabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni bathi sebezisola kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba kamantshi eHarare namuhla wehluleke ukuhluza isicelo someli wezengeza West yedale lePhalamende olilunga lebandla le-TRIPC umnumzana Job Sikhala esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail ngoba amagetsi ebengekho. Usikhala ukweze isicelo lesi kakutsha kulandela ukukhululwa kwamanye amalunga e-TRIPC ayebotshwe lawo alitshumi lanhlanu kunyanga kanhlangula besetheswa icala lokuphehla udlame enyathime. Abanye ababebotshiwe laba abagoqela umeli weshitungwiza North ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole yena okhululwe ngebheyili kumaviki amabili edluleyo kuthi abanye abalitshumi lane bakhululwe ngeviki ephelileyo. Umthethwandaba uhlalile wahluza isicelo sokuthi usikhala la yakhululwe namuhla kodwa abathuthisi bathe udaba lolu belungeke luqhubeke ngoba kungekho amagetsi awukuthi balayithe imitshina yabo yokuthapha konke obekwenzakala emthethwandaba. Umantshi uvumelane labathuthisi kodwa amaqwetha kaSikhala ebekuphikisa lokhu. Umantshi uthe udaba lolu soluzahluzwa ngokugcweleyo ngomvulo. Umnumzana Sikhala usedlulise inyanga ezinhlanu evalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison. Namuhla lusuku lapho abantu abanengi abangena khona esitaladeni betshengisela emadolobheni amakhulu afana leHarare lakoBulawayo besekela ukugenqulwa kukamongameli Robert Mugabe libutho eminyakeni emihlanu edluleyo ngo-2017. Abanye baqabula amasotsha bewabonga ngazo zonke indlela kodwa abanengi sebezisola besithi owathatha isikhundla sikaMgabe umongameli Emmerson Mnangagwa ubusa kubi ukwedlula yena uMgabe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weStudio 7 ukhulume labanye abaphatheka ekutshengiseleni lokhu bethakazelela ukususwa kukaMgabe ngamasotsha abathi sebezisola kakhulu. Omunye wabo ngumnumzana Mthulisi Maphosa yena othi lanxa uMnangagwa labanye bakhe kuZANU-PF bathembisa abantu izulu lomhlaba impilo isinzima okumangalisayo nanku umnotho uqhubeka ugugudeka njalo lamalungelo engahlonishwa ngemfanelo.
Emasoni Mnangagwa akula into aseyenzile engcono ngoba impila kahle yethu lokhu isehla isehla ngelanga. Wonke amayuthi akusela msebenzi akusela kudla so yokudubeka kuphela yikho libona sokugcwele ama drug addicts abantu abasebenza yenzo kwedakamizwa ngoba kusena msebenzi eminingi nxa ya ID umgabe ubengcono imbona saphambanisa ukukhipha umuntu wayemuhle
amazwi amaphosa agcizelelwe unkosikazi Audrey Maseko laye owaphatheka ekutshengiseleni lokhu
halo mkhokheli okhona kathesi umnangagwa kusukela ngo-2017 engena kuze kufike namhla akula change ayenzileyo instead yena ubulele ilizwe wathi engena yena wathembisa abantu ukuthi ngemva kwe-100 days uzatshintsha umumo welizwe kodwa into ayenzayo i-100 days ingakakwani wayesetshintshile umumo welizwe in the sense yokuthi wahle wenza kwaba wesi ama-prizes ezinto ayakhwela ukudlula lokhu ayayikho khona akulanto eguqulekileyo ngesikhathi kulo mgabe kungcono ubekathi khona ithukela kayehle into okuthiwa yi-price control kayisekho kathesi lo lalowo sithengisela ngentengo yakhe ayifunayo
umsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Mafa uthi njengebandla babesasa yi-MDC Alliance njalo babethemba ukuthi ukususwa kwamgabe kwakuzaletha inguquko kundaba zomnotho kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kazulu kodwa uthi lelo themba laphela eboyeni njengezithukuthuku zenja
abadala bathi umntwana wenyoka yinyoka yikho-ke kuba nzima uqathanisa abantu laba ababili umoya umgabe nomnangagwa ngibona ngani umnangagwa waba yi-student kamgabe for almost over 40 to 50 years ngalokho ngibona ngani umntwana wafundiswa ngumgabe yikho-ke sehlanganisa lokhu wakufundayo lokwakhe isikhathi esiningi uba yingcitshi uwedlula utitsha wakhe ngokunanzelela amalungelo abantu lama-human rights ngibona ngani kuyafanana ngenxa yokuthi akulabubelo
kodwa ilunga le-ZANU-PF umnumzana Mnashe Mdudza uthi labo abathi umgabe wayebusa ngcono kulo mnangagwa bayaphosisa
thina kwebandla le-ZANU-PF umongameli wethu ucomrade Emmerson Mnangagwa uhlala ekhulumile ukuthi isikhathi sodlame lodlakela sesiphelile khathesi isikhathi sokubumba isikhathi sokubambana and isikhathi sentuthuko uthi yena wonke umuntu kabuye sizolungisa siyakhe ilizwe lethu ngoba ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo amazwi kamongameli wethu president Emmerson Mnangagwa ukuthi asenzeni ukuthuthukisa ilizwe asibambaneni njengamajuba siyakhe ilizwe lethu siye phambili
ukutshengisela okwenzakala ngosuku lwanamhlanje ngo-2017 lokhu kwenziwa ngesikhathi umgabe lokhu esala ukwethula umbiko wokuthi usesuka esihlalweni lanxa uhulumende wakhe wayesegenquliwe libutho njalo laye sihlala ehanqwe ngamasotsha umnangagwa yena wayelokhu ekwele South Africa lapho ayibalekele khona ngemva kokuxotshwa uhulumende ngumgabe sithi wayezama ukumgenqula wathatha umbuso ekuphendukeni kwakhe umnangagwa njalo wathembisa ukulungisisa umnotho welizwe kanye lokuhlonipha amalungelo oluntu okuyizinto abanye abathi azikafezeki ngimele istudio 7 iseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu uthukuthele phezu kokudlwengulwa komntwana weBindura oleminyaka yokuzalwa eyisishiyangalombili 8 wazithwala njalo osisalelwe izinyanga ezintathu ukuthi abelethe. Amapolisa athi abophe abasolwa ababili phezu kwaleli hlazo. Umbiko lo uza ngesikhathi inengi lilokhe likhuza umhlola phezu kwesehlakalo somntwana oleminyaka efanayo owadlwengulwayo laye obelethe ngeviki edluleyo kobulawayo. Kulomunye njalo ntombazana oleminyaka elitshumi lasikhombisa 17 obhubhe ngemva kokubeletha amawele kobulawayo kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana e-Women of Zimbabwe Arise iWoza unkosazana Magodonga Mahlangu.
Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu esikubonayo, esikubona kulutshwane kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlanganiso yehoza senelifile ukuthi khona siyenze i-question year adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lokuhlunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezindlini kwihlobo nakumakhelwane nakumastudy groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu bethethi nabadlengo lawa mastudy groups nalawa. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo silengileke ngehoze lisengisa ukuthi khona abantwana bahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamkisho kwezomnotho. Abazali bayasabalala, bayadinga ukudla, bayadinga iy'ndlela zokusiphisa nesikhathi abantwana bahlala ebota. Kwesikela udubo lamanzi, udubo lamanzi ekukhangela ukuthi amantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khonapha nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempingo ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya. Abazali bahamba bayeyekete abaye ngathi ngathi zama ukudinga imali. So abantwa bethu bakhesi basengozini, baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi esingathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakha khona amanzi, abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe kungaphingaphi, lapho kule okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona lokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi iyatholakala, but iningi langikhona kuyenzakala ngekhaya ngoba omama bayathika bakakhulukazi-ke behambe lisiyadinga ukuze bayathengisa bazekutheni bayeni kwenzakale lokhu nalokhu. Lokunye futhi esakunyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyo mfa ngekhaya kubadlwenulwa khona sikhangele sonke sesikhala kusekamtu ekhangele ukuthi abantwana bena kube leyo mfa. So ithiwa mina sengithwala ikhona sami ngihamba sengithiya abantwana bebodwa ithuba lokudlwengula khona lokhu.
Unkosazana Makotonga Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana labantwana, i-Women of Zimbabwe Arise Woza. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency lona oluhlezi luchothozwa ngabanye besithi alwethuli amanani aqondileyo ngezomnotho lokunye okuchiyeneyo okuphathelane lenhlelo zikahulumende luthi solusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthapha ulwazi okuza kwenza luqhube kuhle umsebenzi.
Umqondisi wezinstat unkosikazi Farah Ndlovu wethule amazwi lanamuhla emkhosini wokunanza usuku lwe-African Statistics Day oqhutshelwe koBulawayo. Izinstat ihlezi isolwa ngabaningi abathi amanani awethulayo afana lawe-census kumbe ukubalwa kwabantu kanye lawokuwa komnotho i-inflation kavezi iqiniso ngoba lolu gatsha luphoqwa nguhulumende ukukhuluma lokho akufunayo. Abaningi bayisole kakhulu phezu kwempumela ye-census eqhutshwe lonyaka eveze ukuthi izigaba zemandebeleni zilabantu abalutshwana kakhulu. Kodwa uMandlovu uthi ugatsha lwakhe lusebenza lenhlanganiso zamazwe omhlaba ekuqhubeni umsebenzi wabo, ngakho uthe abazibumbeli impumela yemisebenzi yabo.
Okay, so thina njengeZimstat siya advancer or we are modernizing our operations. Sesiqala ukusebenzisa imitshina yakulezi nsuku ukuthi senze imisebenzi yethu yensuku yensuku. Thina imisebenzi yethu kaninginengi iwuhamba ezindlini sisenza ama-surveys, sibuza imibuzo mayelana ngezinto ezithile. So ukuthi sikholekthe idatha yoneyo sesiqalile ukusebenzisa i-technology yakulezi insuku kumbe imtshina yakulezi insuku.
Ekhuluma emkhosini ofana emabhalane wedolobho lakobulawayo, umnumzana Paul Nyoni uthe ilanga le-African Statistics Day liqakathekile ngoba isizwe esingelalwazi ngokuhleleka kwaso silahlekile.
Umsebenzi wayo yikumeja i-economy yeZimbabwe, yikumeja abantu bakaseZimbabwe. Kusasa asoze zivuke sithina kula score ngoba siyakwazi. Basitshelile vele ukuthi omama bangakhi, balantwana on average abangakhi, siza kubala abantwana abangakhi next year. So thina zayenza ama-plans ethu in anticipation of i-growth leyo. Singela information leyo kusho ukuthi even izikolo ziyashort, izibhedlela zizashort. So you can tell me now, this is a very important exercise. Ezwa iZimstarts, ezwa iAfrika yonke jikelele. Sibe wazi ukuthi vele sibangaki thina ama-Africans. Xa ulungisa something, kusho ukuthi wena you can project uzothengisa okungakanani. Ithiwa i-marketing. I-marketing, you need to know ukuthi kula bantu abangaki.
Unkosazana Britta Sibanda ofunda eMpophoma High School uthi ilanga le-African Statistics liqakathekile ngoba ufunde okuningi okuzamnceda ekufundeni ngezamanani. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube yena obemele abekhona emkhosini lo uthumele umbiko obalwe ngesinye isiphathamandla sikahulumende. Kumbiko lo uncube uthe ukuqoqwa kwamanani ngemfanelo kuqakathekile kunhlelo zokuthuthukisa inhlalakahle kaZulu. Ilanga le-African Statistics Day linanzwe ngaphansi kwendikimba ethi Strengthening Data Systems by Modernizing the Production and Use of Agricultural Statistics, Informing Policies with a View to Improving Resilience in Agriculture, Nutrition and Food Security in Africa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi ele-Uganda ngeviki ezayo lizathola amajekiseni okuvikela umkhakha womkhuhlane we-Ebola oqale ukubonakala kwele-Sudan. Amapolisa kwele-South Africa athi asebophe isigebengu sakwele-Israel ebesidingwa yilelo lizwe phezu kwamacala aso. Live Talk lamhlanje sixoxa ngezehlakalo zokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukuvela kokuzithwala kwabanye babo ababili abaleminyaka isishiyangalombili kuphela 8. Imbongi elodumo njalo ngomgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association umnumzana Albert Nyathi uthi abantu abaningi kabasahloniphi umsebenzi wabaculi ngoba bengafuni ukuthenga umculo kodwa bethakazelela ukuphana amadlalade ebulenjini be-internet. Uthi ngalokhu abaculi balahlekelwa yinzuzo. Nangu exoxa lo Gena Gumede weStudio 7.
Uma kuhambe kuhle mhlawumbe bethulule kodwa le nyaka xa kuhambe kuhle ngomnyaka ozayo singare eyangukuthi ama-resources atholakala na ngoba kathesi sure ukurekhoda sikangukurekhoda abantu esathiningi badlale ngayo babathubelane bathubelane hayi ngakho-ke kumele kube la ma-resources abantu kade bakhala bekhala ngokuthi umashinbanti hayi ngakhuluma naye ngalinganingalamalimami hayi sinenza something manje-ke kuthi zakubona ngomnyaka hayi senzela vele kungumajini umalimazi uzabe ngibethela amazwi amabili amahlanu ngoba abantu kade bakhalele umajini kodwa uhlupho yukuthi impela abantu kumele sengela singachubela abantu kade mbona abantu bekongukuthi sifike sobe benika ithukela kumbe bebeyesibayeni benika inkomo ngambone bezisenga inkomo kumbe besenga ithukela ngoba amahlamvu ngakho-ke ikhuthaza abantu kakhulu njengo-chairman we-Zimbabwe Music Rights Association indinyora ukuthi hayi le kuthiwa i-intellectual property iphakathi yomunye umuntu kumele uyithenge.
Kulezi insuku sokulezinye indlela labo abanye abanjengani abaningi abahlabelayo asebele ndlela zokuthi bathengise umsebenzi wabo.
Hayi zona zokhona kodwa ke ngibona ngani bekungaba ngcono ngabe abantu abahlelisa ngoba ngikhuluma lawe nje khonapha kuleli izwi abantu kuthela bekhe kamali yonke indawo bele bese kuthoyo kakusika kodwa ke abantu aba engelalutho ngenxa yakhona ukuthi abantu bayachuphelana nje nxa kungatholakala lokho njengakudala ukuba kuhengwa ngendlela zenenzomelo njenganxa kungaba le-assurance ukuthi kuzathengwa kuti abantu bengahlekelana hayi kuluntu kurekoda ngoba lathi phela kumele sinole
kumele liphile lani ligcine imuli zenu.
Hawu awuzwake kumele kuphile kugcine imuli zethu thina engizaziyo ukuthi abamizishenzi kakhulu bavele imeni bethu iphila ngemnyuzis njalo kwasemtweni ngoba abanye baphila ngokutshontsha abanye baphila ngokuthi balenkomo bangamafamali abanye ngamajimila abanye ngodokotela abanye ngamaloyal thina bakhetha ukungabi ngamaloya bakhetha ukungabi
umnumzana Albert Nyathi yimbongi elodumo ekhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Music Rights Association. Sokusele usuku olulodwa kuphela ukuthi iqale imidlalo yeFIFA Soccer World Cup eqhutshelwa kwele Qatar. Le midlalo isungulwa ngesonto lapho ele Qatar elizanqikilana khona lele Ecuador. Abalandeli wenguqu eZimbabwe bathi bayimelele ngamehlo abomvu limidlalo. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Nesonto akubizwa ozwayo abantu abaningi babe bethe gwaqa phambi komabona kude sebebukele umncintiswano wemidlalo wenguqu owenkezo yezizwe zomhlaba. Omunye omelele imidlalo ngamehlo abomvu ngumgcinidlalo weqembu lenguqu leBlower City Castle BCC umnumzana Jerry Sibanda.
Ama-underdogs kulama championship contenders especially team njengeBrazil njengikhangela isquad sayo sibuyele emuva sikhangela uRomario Ronaldo bedlalisa amaklipu abophele ngabona ukuthi hayi indlela abafuna ukwenza ngayo bafuna ukuyela kuyonelani yabo CAF ngibona iqinile kakhulu kanti-ke la iGermany iqinile ezabo Modric labo ziqinile oCroatia asiwo mathima alula but bakhangelela ukuthi mhlawumbe ze-Africa zingaba weak. They are very strong teams.
Umqeqeshi olodumo olokulolonga abafana abasakhulayo kwezenguqu umnumzana Ali Baba Dube uthi uhamba neBrazil.
Ngokubona kwami ngithipha iBrazil bona ngathi yiyo engathatha kumele yakithi e-Afrika iSenegal.
Utsho ngani ngalezi team?
Ngabanye lama good players especially iBrazil, iSenegal lama good players adlala khona nemazweni overseas. IBrazil yiyo engathatha so. Argentina yayiwinishwa ngumaradona sengumaradona wayedlala kaesimesingafani nomaradona.
Umdlali wenguqu olodumo edlala iqembu le-Highlanders usiza abantu khoza uthi amaqembu wonke akulo mncintiswana angadelelwa.
Lama-big countries vele okhangeleleyo ukuthi noma kunjani angayithatha i-World Cup but sesake sabona kusenzakala over the years ukuthi kwala ama-surprises ukuthi ngakhangelelanga like Croatia I think yafika ku-final the previous World Cup I think years 2 or 3 big. Yeah.
Iningi libuka ilizwe leQatar ngokuqoqa imidlalo khona kulilizwe elincane. Cosmas Thando Zulu ngomunye wabaqeqeshi beqembu lengezi Platinum Stars.
From all the time I've watched from the 70s World Cup, this is one of the best organized World Cup I've seen, taken from the documentaries I see on television. But I can tell you, I still think the big teams, the big countries like France, Brazil, Argentina, and Spain, I still think those big countries, Germany, once they get to the quarterfinals, I can tell you, any of those teams will win the World Cup.
Akwaziwa ukuba ele Qatar lele Ecuador azadlala njani ngesonto ntambama. Abantu bazalandela imidlalo le bezihlalele ezindlini. Kukanti abanye bazabe sezindaweni zokubheja. Ngiba nesizwe 7 igama lami ngeza Jesus Banda.
It was a Friday, my darling. Was a Friday,
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi we house disco uvusa umuzi inkomo. ohamba njalo ngegama lokuthi DJ King Boss ephethe idlalate lakhe lakuqala elilesihloko esithi ozongiphatha kahle.
It's me, DJ King Boss. See you again.
Salbonan Balandeli, kuzinda uzonke ili uzo. Ekaya mibuya ilupane, esikabeni sasekana, kumbe echapiwa. Ngakala ngekospel, ngo 2012. So, ngulo umyaga ngezwa nifisa ukuthi ngicule i-house disco. Kwafika kimi njenge pupo. Ingoma zamawuzi mamela kahle zingathi ziyawela ngapha kuhouse zibuye ziwele ngapha kudisco. Yikho kwanje ukuthi ngiwubize ngokuthi ihouse disco ngoba uhlanganisa ihouse le disco.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa. Ukuthenga umculo wakho Nkomo kumbe ukuxhumana lawe ba kuthola njani?
Mina ngokuhlala ngiseGoli eHoneyju. Abangathanda ukuthenga ingoma zami laba lesifiso sokungiqhasa ngitholakala ku 0027 62 973 7440. 0027 code leyo 62 973 7440. Ku Facebook Nguvusa Nkomo, VUSAH Nkomo.
Abalandeli-ke ubatshela wapha amazwi.
Kakhulu ngicela uxhaso kubalandeli lokuthi lokuthengelwa ama-CD ukuze ngikwazi ukuqhubekela phambili. So siyalucela kakhulu uxhaso ukuthi lisisapote kakhulu balandeli bethu, ngoba ngaphandle kwenu asilutho thina. Ukuze sibe ngabantu yini nina njengabalandeli, ukuze sikwazi lathi ukuqhubeka silenzela umculo sisiya phambili.
Sukamadoda DJ King Boss uvusumuza inkomo ehlabela ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe Live Talk lingayikatshana, kanti kusasa zikhona njalo eza kusihlwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Nkololo kwana wamatukanduna. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.